Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana kamnumzana Phati Dlanda owake waba ngumsekeli kamphathi mtambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala komfanekiso wevidiyo otshengisa ebhaxabula izisebenzi zepulazi lakhe ngoswazi. Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho.
Esinazelelayo nje ukuthi izano yona ngokwayo ibhizi, thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho.
NeZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare ekhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu.
Sina sibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita Zimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism.
Ezinye izakhamizi zesiqinti sakwele Botswana esithiwa Dutume esiduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala ngabadabuka eZimbabwe.
Sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala kuyaba yiludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Phati Dlanda owake waba ngumsekeli kamphathi mtambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala kumfanekiso wevidiyo otshengisa ibhaxabula izisebenzi zepulazi lakhe ngoswazi. Kodwa uPhati Dlanda Junior oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amane 40 ubikwa emiswe emthethwandaba, kodwa wahle waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. UDlanda yena ubikwa esithi utshaye izisebenzi zakhe ezintathu ezibalisa besifazane ngoba zintshontshe amasaka amagwili epulazini lakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho. Isigaba seMatabeleland South silama constituents alichumi lantathu athathwa libandla leZANU PF ngaphandle kwesisodwa eseGwanda Central esaya kuMDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018. Ingcweti kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, yena othi umumo mubi kakhulu esigabeni lesi.
Baba Gandhi injani vingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho, ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayiba bhekengezo khetho ukuthi singayekhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqala ukulungiselela ukhetho sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year. Ni abantu bamelele ukhetho ngoba sebedini. Nasinanzelela idelay esesiyithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ineplan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukutsho ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampela ngoba kunje nxa sinanzelela eMatabeleland South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama-consequences kulahle kangakanani ngoba sasizwa just for a proposal kuthiwa khona siluze i1 khona manje abantu abawazi lokuthi kuhamba njani even indaba yama ward yendlela abayenze ngakho abantu bazotravel nxa kungaba kuzohamba kanjalo ba travel for 8k 10k besiya kulapha abavotela khona engunazelele yiko ukuthi abantu bona abaredi ngokhetho abantu sebedini babakadi noma nini ukhetho olungaba khona esinazelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukukhuluma labantu usokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho kutsho ukuthi ngezinye indlela sebesiza nge-violence ngoba hayi kunzima ku-ground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
babagandi ukhetho oluzayo angeke luqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama-problems amaningi kakhulu uthi nxa i-voters roll kasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu abasendana engaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thula ukuthi kule wadi elabantu abangafiki le 2000 uzokuphendana engaka le labantu abayi 2000 izekelo yokukhulumayo i-village thula ukuthi ile mizi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhethe kodwa sizama ngamandla wonke even njengoba manje silokhe register abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu baZimbabwe sebedini so ukhetho oluzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho sihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwe so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esizakwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi iZimbabwe yakhiwa ngabahlali beZimbabwe nathi ithi khona ezi-CCC abantu beZimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
nkulunkulu eZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare njalo okhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu uhulumende weZimbabwe uthi luqakathekile kakhulu uhambo luka Lukashenko lanqa abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo besithi ilizwe lakhe liyephula ilungelo loluntu njengeleZimbabwe njalo omongameli bobabili ngontando kayiphikiswa ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters
Kina sibone ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as i-relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism and njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje u-president lo ovakatshekileyo ukhokhela i-association and sike sezwa i-association le city funa ukukho veta into a political party and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it so on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe so thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa i-measurements ye-America ne-Britain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi be-government whether ngi-government yakithi i-government yamanye amazwe sisebenzisa amehlo amazwe lawa America, Australia, and Canada, and so on. Kufuze sizidefine le thina as amaZimbabwe. Njalo akhona ama political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beforme ama structures, angavumeli abantu ukuthi bekhethwe, angavumeli abantu ukuthi bebe political party. Siyakhangela nxa sikhangela o Triple C abayala ukuthi abantu beku Congress. So I difference yakhona ayikhatshana kakhulu ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way, then it means ukuthi loo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo yi-political party esithi ngaso zibeyali, then sesicompare labo Triple C, hayi sibone ngani yena umore democratic njani amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa, njalo kananzi amalungelo oluntu. Mhlawumbe lokho kungaphathisa eleZimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva, njengoba umongameli Mnanga Kwalaye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to iZimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thina ez-EFF Zimbabwe. And as I have said, ukuthi i-relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And as sabona ubabu John Komo esiyavakatsha ngona ngani, and ama bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambili, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kati what are the benefits singakagijimeli entweni ezimbi, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sithi ngasi-criticize sile information etsho ukuthi hayi kuphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sitshaya ngento okuthiwa i-superior logic, and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi le-Russia, i-Belarus imi le-Russia. Abantu abasupportayo Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7. Ezinye izakhamizi zesiqinti sedudume kwele Botswana esiseduze lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukubulala besethesa abadabuka eZimbabwe umlandu wokudala lawo macala, iningi labo eliqhatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesipina, zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usibalukhulu wamapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli zindaba uthi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti, uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engakaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi iningi ilabe eZimbabwe litholakala eTutume elisebenza ungekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungela ndlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka komisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana, kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlale eHaborone othi kumele abantu bezame ukuzibamba, ungangcwelisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
ingekuthi izulule mvunyi noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje ulebizwe laseZimbabwe ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile kuba lihlazo njalo abantu bagcina besikhangeleka sonke ingazathi singamasela basikhangela ngelihle lifana naye
ocubungela ngezombusazo umzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe
indlala lokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yikubuswa kabi kwelizwe yikho kubanga ukuthi abantu baye kwamanye amazwe ngalesi sikhathi ke sikhuluma ngalabo abaya eBotswana bafike khona benze izinto ezingathembakalanga njengokutshontsha lobunye ubugebengu babalekele kwelaseZimbabwe nxa ungalungisanga ipolitiki kakusoze kulungeze umnotho nxa zingalunganga ezomnotho asoze kuphela ubugebengu lobe sibabona ukukhulunywa ngabo eBotswana
uNcube uthele eBotswana kumele liphathisane leleZimbabwe ukuthi kubuyiselwe isimo somnotho endleleni ukuze ungabi lodubo lwabantu abachapha emncele kuyadala amacala
Botswana ifanele incedise ukuthi kulungiswe ipolitiki eZimbabwe ukuze kulunge ezomnotho zenze ukuthi kungabi lobugebengu kuleli yalizwe kodwa bangancedisana leZimbabwe ekuthini iqhubeke ivusa kabi ngalindlela akusoze kuphele lokho abakhala ngakho indlela yokulungisa ikulungisa ezepolitiki umnotho ulunge ngokunjalo leBotswana ihlale kahle izahlala kahle nxa abantu beZimbabwe labo sebehlezi kahle
ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi eZimbabwe inengi lisithola lichapha umncele lisiya amazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa abeZimbabwe bazithola begcona ukuthi badala amacala kukanti njalo babhekane lezondane ukuthi bathathela izalwane imisebenzi inengi labaphumela phandle kwelizwe alancwadi zokungena kulawo mazwe ngakho kuba nzima othaba umthetho bazi indlela zabo ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana
Siyabonga Mqondisi Dube okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amanzi edamu leKaripa asenganeno kulandela ukuna kuhle kwezulu kwezinye izigaba zelizwe Lokhu kuyathembisa ukuthi amandla kagetsi asezavalwa okwesikhatshana esifitshane kula lokhu obekusenzakala, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi umgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Jigumba usethwalise nzima amakhomishina awala ukusayina ugwalo lwe-delimitation olwaqhutshelwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela kuStudio 7 abaphathi hlelo kanye labalaleli ngezindawo la elikhona salibonani ngumagolide okhulumayo bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni silama teachers kulesi sikolo abathathu abafundisa eprim abakhuluma isishona kanti last year sike sayizwa indaba mayiphuma khona lana kuStudio 7 kokuthi umnyaka mawuqala akuvumelekelanga ukuthi uteacher ahambe yofundisa esikolo seprimary ma engazi ulimi lwala kuleyo ndawo uteacher ka uteacher ka grade 5 uteacher ka grade 6 bonke labo bakhuluma isisho umntwana usuka ku grade 1 afune bamfundise azazi iziqa labonkamisa labongwaqa mayifika ku grade 2 kuyaphela konke ngoba lo teacher loyo akazi lutho ngesindebele mayesefile akasaphinde avuke umntwana ngoba umntwana mawumfundisa uhlanganisa imother tongue yakhe lo limi lwasemzini konke lokho abantu bethu abangakutholi sicela lisizo bo umthwakazi omuhle anga
Vuka Mthwakazi. Njani kuStudio 7. Ngezwa lapha kuthiwa ibhinga umnyaka ka-2018 iZanu PF yathola around ngayo 9,000 ngelithenga 10,000. I-CCC yathola 18,000. Manje 2023 kungabuya umthwakazi la ushiye thole 9,000. I-CCC la ithole 9,000. iZanu PF isithola 10,000. Kalibona ukuthi sesinikeza iZanu PF amandla. Kungani kanti ama-opposition party lawa engahlali phansi ahlangane yenze kumbe umanyano ukuthi bazashiyana ukuthi hayi wena MRP uzakhontesta endaweni enje wena CCC ukhontesta endaweni enje beshiyane nje benikazana kube kuhle hayi lokho abafuna ukukwenza ukudivide amavoti lokho
nivuka kanjani balaleli be Studio 7 nivuswa nguhlanhla mahlango seBotswana eFrancistown
indawo gate efletini lapha ekhaya kwenzela khona elupane esigabeni semalungu uvusa umama lapha nanhlanhla unkomo RJ unkosikazi wakho Priska Nkomo lo mdala undivulo sathulane lo maluma mopolo ngwenya ujabani ngwenya laba kobabazala kwana mdumisi laphana lo ndlovuma joyana laphana ngithi selicedile ukulima yini kukhangeleka kunjani lo nyaka savuna yini ngithi ngiyabonga yimi usobhukwenu wemalungu lapho umhlahla mahlanga kisale ngomusa wenkosi amen.
Sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwowo kwelase-Plumtree, kodwa ngikhuluma manje ngilapha emzini omkhulu wase-Diepsloot kwelase-South Africa uKhanyani Ncube. Bakithi ngithanda nje ukuphawula nje indaba nje ncanyana nje lapho ukuthi ngibe lombuzo nyana othile ukuthi kanti kuleli lizwe lethu bakithi laseZimbabwe ukuhlangana nje kwabantu belungisa izindaba zabo sekulicala yini na, ngoba ngibona abantu bebotshwa buthaphuthaphu ikakhulu laba okuthiwa ngabamabandla laphikisayo ukuthi ama-opposition parties. Bakithi kunzima bakithi kulomhlaba esiphila sikuwo ngaphansi kwemibuso le abantu abayivotelayo abayinika amandla kuba baphathe. So ayi bakithi njengoba nje kusiza ukhetho oluzayo bakithi abantu kabavote kakhulu ngokunazelela ukuthi befake umbuso ozabasiza ngakusasa ubalungisele ikusasa labo okuyikuthi i-future. Angibonge mntu bakithi, amen kuleyo ndawo.
Yebo Studio 7 sonke linjani khona ngapho, hayi intaba isenzela khona lisinika lo nambe ngilapha kulobaba lo kuthiwa ngumavaza lo ohlala e-Canada. Umavanza lo uzenzo wenze kantusa Zimbabwe engaboni ukuthi zale Zimbabwe yathi kunewufumo akana kubhela luzenza lokhu yenza lo kungapho kwizinto kwakhona nxa kuthi izinto ziyebantwini kalitshengiswa abantu. So nxa izinto zingaze zibuye zisuka zithathe ngabakhulu ngabephathi bazisa ngaphi sezizencedisilise. So wena Mavaza uhlala kuhle eCanada yakho le ungabotshela abantu into ongaziziyo, dlani imali yakho lo idlayo abantwana badubeke eZimbabwe uyehluleka spirit kulakudla imali yakho khona ngapho ungabo sikhulumele into ezingekho lapho eZimbabwe. Ipiralo zingancede yancedayo kwaziwa nguwe lokhu, yikho bekhuluma ukuthi kuthathwa yini abakhulu. Cela usixolele njani kuhle imali yakho ngapho.
Studio 7 salibonani, salibonani, salibonani. Ngibulisa nje kumakhumbini amanomhlaba zonke iy'ngane zikankulunkulu ngibulisa. Nginenkinga mina kahle kahle ngiphila nendiwendo, ngibuya elupane ekhaya, ngibuya elupane ejibaji ekhaya lapha. Ubaba wami wayelisosha wathuna ngo-96, umama wami yena wathuna ngo-92. So ubaba uthe tshona amabhuku azange sawathola thina amabhuku ukuthi ukwazi ukuyaklenywa imali zakhe zokuba lisosha. So asizitholanga amabhuku lana siwatholanga. So singatholanga, azange sathola even isenti kuleyo mali yakhe wafanele sinjani siyithole, kodwa sasibancane lathi ngesikhathi imali ziphuma kwakungala muntu owayezakhona ukusimela endabeni zethu. Kwakungala muntu owayekhona ukuthi esimela ngoba laba abanye babomncane babomdala babekhona bona kodwa zange babalani baba le ndaba ukuthi beyilandelele into le. So kodwa esami isifiso ngifisa ukuba ngumlimi ngoba ubaba wayengumlimisi vele. So esami isifiso ngifisa ukuba ngini, ukuba ngumlimi. So angazi ukuthi ngingahamba kwiphi department lapho abangangisiza khona ngendaba enjalo, angazi. So ngicela usizo Studio 7 uhlabe lulawule.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7, siyabulisa futhi ngibuya ngiphinde futhi ngithe ma congratulations, siyabonga ukukwanisa i-20 years kodwa ke hayi ayizange yaphuma. Angazi ukuthi kuhambe njani kodwa ke hayi into esiyibongelayo ukuthi hayi liqhubeke lisiya phambili lingabuyele emuva. Ngazo zonke indlela elikhipha ngazo izindaba qhubekani liye phambili, emuva kusincedisi kodwa kuya phambili kuyaphumelela. Yikho selibonwa ngabantu abamore than 1 million or 500 million all over the world. Selilalelwa ngabantu abaningi kakhulu ngendlela elikhipha ngazo indaba zenu. Ngisengalifanisa labantu ukuthi thina ngama-80 ngama-70s sasivula iradio Zambia ukuthi uzwe ungaphakathi ngoba
kwaso kutwa otine nero ne maziri kuverenga nanani ngoba eZimbabwe erotisha kwaso kukhulunywa manga njengoba kusezakala ka test. Thank you very much kubeka ndiye phambili hayi ndingakhathazeki ngumuntu osegugile uyazama. Thank you.
Hey Studio 7 njani inkinga ekhona la kulo baba lo bamthi Joseph Chuma lo ayele imtshete kezambo kanti umhlobo bani bena lo baba wena baba Joseph Chuma xoxo emathebuleni asakufuzi xoxo kwa ngale dlamatha akamnanga kwa emashoni asakufuni emathebuleni kanti wani labantu labulana labulana lokhulu bethu labazali bedlala manje phusele phusele lokheli kwezo lokho kwintokweni ake zam ukuthi lisihloniphe man kali ngabantu abanjani ngahloniphi abanye abantu okwaziyo phela ukuhlala ukhuluma manga everyday nguwe ungawolo mnanga kwangalo uthi ladlane kahle kahle into elayidliswa ilandliswa ngumgabi ake zam ukuthi ke sikhona ngazo sidelela lena wena mdala wena Joseph Chuma lo gawulo ake zam ukuthi linjani lisihloniphe singabantu lathi njenga kodwa into emfulu tjana ayikho inyoni yandiza yangahlali yezu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ipolisa lesithupha elethweswa icala lokubulala umtshayeli onsundu seqotshiwe. Amanye amapolisa amahlanu wedolobha leMemphis ansundu aqotshwa umsebenzi ngemva kokubulawa kukaTyre Nichols. Watshaywa kabuhlungu ngemva kokumiswa ngamapolisa la emgwaqweni. Ngempelasonto amapolisa ethule imfanekiso kamabonakude etshengisa uNichols etshaywa kabuhlungu ngamapolisa la. Kuvame ukuba ngamapolisa amhlophe atshaya kumbe ukudubula abulala abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJapi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto echiye abantu abaningi bezibuza imibuzo eminingi, ikakhulukazi indlela amapolisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma izigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sesikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo, indlela elichuku kanjeyana, kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapolisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo niloma noma umhlophe noma umnyama. Kodwa ke nxa ukupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela le sibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapolisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes yabo ama training institutes yabo noma lama commanders abo abayibo abaphetheyo abamapolisa yibo abavumela izinto ezinje, noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu, ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapolisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abacina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiwo okugcina kusebenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi kungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapolisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapolisa ngenxa yezigameko ezinje zinalezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumeni waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zina lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela ezakwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umbhobho sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofana ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapolisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbhobho ubuye wabulawa engela sikhala esiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela emhlungu kakhulu ongakuthi kufanele ukuthi lawo bana lawo abakwenzile bana laba ulobo ukuthi noma ngabantu bamnyama abakwenzile yena lawo mapolisa amahlano akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma nxa kuvuma abahambe bayibhathe ejele nemsebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ngubani kodwa nxa ukuthi ulipolisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sena leso sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.
Hello ke ngumnumzana Tifa wajabi bangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.